Sokuyisika disendaba ku VOA indebele.
Amachono zisobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Olamukela emsakazweni we Studio 7 ngolwesibili mhla ka 6 Mbimbitho 2018 ngo Chris Gande. Endabeni zethu lamhlanje.
Into eyenzakeleyo ifonelwe ngamapolisi zentandama. Basebesithi bafonele mina uMlandi Ncube, Thinathi Mkhema, Felix Maka and Raymond Kombeka. Sesifika laphana basebesithi bona kulabanye bona esibadingayo, basinika ama-results esibafonela. Basebesithi basethesa uMlandi okwenza udlakela.
Kubotshwa inkokheli yebandla le-MDCT yakobulawayo elithumi lasithupha egoqela umsekeli kameya umnumzana Gift Banda phezu kodaba lodlakela oluqhamuke ngempela sonto edluleyo.
Ilontshi le itho ukuthi omama buyanini singene kupolitics. Abaningi omama bayisaba bathi politics is a dirty game. It is not. Ipolitics yindawo lapha elixoxa khona izinto ezihluphisizwe. Kube selibona ukuthi lingancedisa njani abantu.
Abalwela amalungelo abesifazane eZimbabwe sebephawule umkhankaso wokukhuthaza abesifazane kunhlangothi zonke zempilo ukuba baphatheke kwezombusazwe ukuncintisa kanye lokuyavota kukhetho. Izizalwane zeZimbabwe ezihlala eSouth Africa zithi seziphilela evalweni ngemva kokuzwa ukuthi umkhuhlane we-Listeria usubulele abantu abaningi uvela ekudleni okugoqela ipoloni, i-Russian sausage lezinye inyama. Zonke lezindaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni we-Studio 7. Amapolisa akobulawayo namhlanje abophe inkokheli yebandla le-MDC elithumi lasithupha phezu kodaba lodlakela oluqhamuke ngempela sonto lapho kulimele abanye abasekeli baleli bandla. Ababotshiweyo laba babalisa umsekeli kameya wedolobho lakobulawayo umnumzana Gift Banda, umgcinisihlalo njalo wesigaba sakobulawayo kuleli bandla. Kuqhamuke udlakela emahofisini aleli bandla ngesonto lapho kade kusenziwa umhlangano ngenye inkokheli ebalisa umsekeli kamongameli inkosazana Thokozani Khuphe, isikhulumeli sebandla umnumzana Obed Gudu lomqoqi wenhlelo umnumzana Bednico Bebe. Bonke laba kade besenza lomhlangano ngabaphikisa ukukhethwa kukamnumzana Nelson Chamisa ukuthi abe ngumkhokheli webandla. Kodwa ababotshiweyo laba bayelandula ukuthi yibo abenze loludlakela lapho okwajikitshelwa amatshe abulala amafasitela ezimota lenye impahla kwalimala njalo abanye abanengi. Sixoxe loMlandu Ncube omunye obotshiweyo esesitokisini sebulawa Central Police Station lapho okuthiwa bazavalelwa khona okwanamhlanje.
Into eyenzakeleyo ifonelwe ngamapolisi zentambama. Basebesithi bafonele mina uMlandi Ncube, Thinathi Mkhema, Felix Maka and Raymond Kombeka. Sesifika laphana basebesithi bona kulabanye bona esibadingayo, basinika ama-results esibafonela. Basebesithi basethesa uMlandi okwenza udlakela phakathi komphakathi. Okulicala esibuyalayo thina sithi asikwenzanga lokho. Okusethusayo ukuthi sithe thina sisiza lapha atshela ukuthi hhayi linakale indawo esithole umbiko ovela phezulu. Njalo okuhlukuluzayo ukuthi kulabantu esibotshwe nabo abatshaywe ngu-Abednico Bebe lowithinezuri lo-Alfred Ncube balimele balencwadi zabodokotela balamadokhethi baripotile futhi khona ukuthi batshayiwe. Kodwa ibababotshiweyo uBebe uzibuyele wazingenela zantande lapho emapholiseni wazifunela. So kusuka kusikhathazi ukuthi kambe umthetho usungenela yini ukhetha uhlangothi.
Manje bathi lizahamba nini emthethwandaba?
Kabakasiseli thina sithi mhlawumbe singahamba khona kusasa. Kodwa uyakwazi bayenelisa ukuthola futhi i-directive from above leyo abayitshoyo singahamba.
Kodwa kabalihlukuluzanga?
ukuthi kuzo abasebenze khona ukuthi bavophe abantu abadilayo abale abareportileyo beyeke lo mamangalelo abakhona konoko kuyasihlukuluza kakhulu.
Manje libangaki khona?
Silithumelane.
Like lakhulumisana lamagqwetha yini? Akhona amagqwetha alimelayo?
Ya, akhona amagqwetha asingedisayo sibili lapho. Into esihlukuluzayo ukuthi ungakhangela bonke ubukhokheli beprovinsi yakoBulawayo yibo bubotshiweyo. Bonke okuthi kambe ubukhokheli bonke kade besilwa bethibide lamathi.
Akula abavela kwezinye indawo ababotshiweyo ezingasokoBulawayo?
Hayi, babobukhokheli bakoBulawayo bonke.
Hello ke umnumzana Mlandu Ncube isiphatha amandla sebandla le MDC T njalo engukansela wedolobho lakoBulawayo ubexoxa le studio 7 ecingweni esestoksini seBulawayo Central Police Station. Abalwela amalungelo abesifazane sebephawule umkhankaso wokukhuthaza abesifazane kunhlangothi zonke zempilo ukuba baphatheke kwezombusazwe ukuncintisa kanye lokuyavota kukhetho olubizwa ngokuthi yi-50-50 Advocacy Campaign and Women's Manifesto. UMavis Gama usethulela lolu daba ngokugcweleyo ekoBulawayo.
Abesifazane bakhuthazwe njalo ukuba base uhulumende idale lephalamende kanye labamabandla ezombusazwe lezinye inhlangothi zemphakathini emthethwandaba ukuzethesa umlando wokwehluleka ukulandela iziqondiso ezikusisekelo sombuso ezijonge ukuthuthukisa abesifazane elizweni. Bewuhaya ingoma eziphezu kokuphatheka kwabesifazane kwezombusazwe lezinye inhlangothi zonke zomphakathi emhlanganweni owenzelwe ehoteleni ye-Harare International Conference Center, HICC, okwethulwa lumkhankaso kuyinyanga yokunanza imisebenzi yentuthuko yabesifazane ekaMbimbitho. Obe ngumhlonitshwa kiwo umlawuli wedale lephalamende, umnumzana Jacob Francis Mdenda, uthi uqakathekile ukuba abesifazane baphakame balwele amalungelo abo agoqela ukuphatheka kwezombusazwe.
Lapha ngithi ukuthi omama kumele baphakame babe sentengeni yombuso ekukhokheleni eParliament, ekukhokheleni kumahlandlo wonke aqondane nokubuswa kwelizwe. Yikwesilutshoyo lapha. Yikho ke sicela ukuthi omama basebenze labo baba ukuze bathuthukise impilo yabo ekukhokhele njengokumama.
Umphathi ntambo obona ngezabesifazane labasakhulayo unkosikazi Sithembiso Nyoni uchasisa ukuba kungani uqakathekile umkhosi walamhla lapho okuphawulwe umkhankaso wokukhuthaza abesifazane ukuphatheka labo kwezombusazwe.
Ilontshi le ithi ukuthi omama buyanini singene kupolitics. Abaningi omama bayisaba bathi politics is a dirty game. It is not. Politics yindawo lapha elixoxa khona izinto ezihluphisizwe libe selibona ukuthi lingancedisa njani abantu. So ilontshi le iqakathekile, ibiza omama bonke ukuthi babuye bazejoyina i-decision making.
Umsekeli kamabhalane wedale lephalamende unkosazana Helen Dingane ulandisa ngokufuqe abohlangothi lwabesifazane edale lephalamende ukuthi basungule umkhankaso.
Omama ikakhulu i-Women's Parliamentary Caucus bakubona sokudingakala ukuthi njengoba sesizakuya kuma-elections this year bebona ukuthi abasoze benelise ukufika ku-50-50 representation ukuthi balingane labesilisa. Basebebona kungcono ukuthi beqalise ukuthi bakampaigne, bekampaignele ukuthi kube le 50-50. Yikho babhala i-manifesto le ukuthi omama bayisebenzise to advocate ukuthi omama balingane labo baba kuma-elections abuyayo konke awe-parliament lawe-local government.
Omela abakhubazekileyo edale lephalamende u-Senator Anashiri uthi lumkhankaso kakumelanga uchiye ngaphandle abesifazane lamantombazane akhubazekileyo.
Lapha sithi abakhubazekileyo bomama labo ngabafazi labo labomama labo kabanikwe isikhundla ku-50-50 abakhubazekileyo lapha eZimbabwe yi-15% yabantu bonke beZimbabwe. So sina sithi ku-50% leyo kakube i-15% kaibe reserved for abamama abakhubazekileyo ukuthi sonke sihambe ndawonye, sonke siphumelele njengelizwe leZimbabwe. So bomama abakhubazekileyo labo sifuna ukuthi babe phakathi kwe-50-50.
Abesifazane laba abakunhlangothi ezehlukeneyo zempilo bathembise ukusebenzelana ukuthuthukisa imikhankaso enje esithe yaphawulwa egoqela owe-Women's Manifesto, Women's Election, The Pledge kanye lowe-50-50 Advocacy Campaign. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, nginguMavis Gama.
Belikwazi na ukuthi iStudio 7 isikhona ekuseni ngo-6:30 kusukela ngomvulo kusiya ngolwesihlanu? Lalelani indaba ezimxoxo ekuseni lantambama kumagagasi ethu athi 909 medium wave ku short wave 4930 6065 15460 laku 13860 kilohertz.
Izizalwane zeZimbabwe esihlala kule South Africa zithi sezidlela evalweni ngemva kokuqhamuka komkhuhlane we-Listeria osubulele abantu abafika amakhulu phose amabili uvela ekudleni kwenyama ethengwa vele isilungele ukudliwa efana le-Poloni lama-Russian sausage. UBenedict Nhlapho sipha lolu daba ese-Johannesburg kwele South Africa.
Iningi labakhulumela Studio 7 bathi besabele ukuthi umkhuhlane we-Listeria kungenzeka sebelawo loba bazawuthola njengoba ukudla okutholakala kikho igciwane elibangela lomkhuhlane yikho abakudla phose nsuku zonke. Enkulumeni naye ethule kwabezindaba izolo umphathindaba wogatsha lwezempilakahle umnumzana Aaron Mutswaledi uthi inhlolisiso isiyenziwe ikhombisa ukuthi umkhuhlane we-Listeriosis uvela ekudleni okubalisa i-Poloni, i-Russian sausages, Vienna's, lezi nyama ezithengwa vele sezilungele ukudliwa kwatholakala njalo emagumeni amankampani athile enza lokhu kudla.
We advise members of the public to avoid all processed meat products.
Kuthaza umphakathi ukuthi ungadli inhlobo yalezi inyama ezithengwa vele sezilungele ukudliwa. Kufanele bame ukudla lezo nyama.
Lokhu sekulethe ukwesaba kakhulu kuzalwane zeZimbabwe kwele South Africa. Unkosazana Mesimbundla uthi besabele kakhulu abantu babo.
Ingethuse kakhulu lami nginje ngoba abantwana bethu uma beye esikolweni sibalungiselela lokho kudla amapaloni abo maviana ochizi okuyizinto kakhulu ezidlula ukwenziwa ukuthiwa zikulungele ukudliwa. Okuyikuthi impilo zabantwana zisengozini kakhulu.
Esinye isizalo seZimbabwe umnumzana Greatman Mkhwebu uthi sebesesaba ukudla loba yiphi inyama.
Sesesaba ukuthi sithenga ukudla ngoba asikhona ukuzilimela sifuye isiphile emashop. So le nto mpela ingathi letha ukwesaba ukhuri. Mina njengam sengisesaba vele. Njalo ngixwayisa abantu lami, qaphelani bantu, umkhuhlane ungene sizophela ngokudla okhiqizwayo emashop. So themba bantu ngoba sithembe kula mashop kanti wasibulalayo futhi.
Kusenjalo iZimbabwe sethule umgoqo ovimbela ukuthengwa kwenhlobo yalezi nyama kwele South Africa ngenjongo yokunqabela ukungena kwalo mkhuhlane elizweni. Kodwa ke sizalo seZimbabwe kwele South Africa umnumzana Sifiso Khulumani ukhuthaza uhulumende ukuthi enze okuphezulu kwalokho.
Health department sicela ukuthi iguquzele ngokusemandleni ukusiza umphakathi ukuze bephephe kule inkinga emalokishini, ema-township, ema-suburb abantu yazi ngokusheshsa ngoba impilo is very important. We live life once. Please siyacela uhulumende.
Okwamanje uhulumende kwele South Africa uselaye ukuthi imihlobo yonke yalezi nyama ibuyiselwe ezitolo nazo zibuyisele lapho enziwe khona ukuze ichiswe ilahlwe. Igciwane elibangela lomkhuhlane litholakala kakhulu kwezemvelo ezibalisa umhlabathi, amanzi, isihlahla, inyama lokunye esikuthola ezinyamazaneni, ezithelweni kanye lembideni. Okwamanje kwele South Africa usubulele abantu abaphose bafike amakhulu amabili 180 wahlasela abaphose bafike inkulungwane eyodwa. Mele Studio 7 Johannesburg kwele South Africa New Benedictine Nhlapo.
Ogusigaba sesibili senhlelo lapho esikhangela ukwenzakala kubandla leMDCT lamhlanje. Abanye abantu babona ngani imfakamnumzana Mogentswangirai yadalela ibandla alikhokhelayo alikhokhele okweminyaka edlula elithumi lasikhombisa ubunzima besithi ibandla leMDCT lahle langcwatshwa laye ngoba wehluleka ukulimanyanisa ngomnyaka ka-2005 ngesikhathi sokuhlubuka kukamnumzana Welshman Ncube labanye ayisungule labo ibandla le-MDC. Okuninga sikuzweni ku-Anastasia Ndlovu esiphalolu daba ekobulawayo.
ELeZimbabwe liphakathi kokulungiselela ukhetho njalo abantu lokhe besabhalisela ukuvota loba nje sekuqhamuke ubudlwangudlwangu ebandleni le-MDCT osekuthiye iningi labantu lisola kakubi lezi zehlakalo zodlakela njalo abanye basola yena uMui uMogentswangirai obekhokhela leli bandla bethi ukungalandeli isisekelo sombuso kungabe kuyikho okudale ingxabano esele imemetheka esedlule. Langesikhathi esaphila uMongameli Tswangirai bekusiba lobudlwangudlwangu ebandleni kuze kutshaywe omnumzana Welshman Ncube, onkosikazi Priscilla Miserambu iMushonga, onkosikazi Trudy Stevenson labanye, kodwa khathesi busuke badlodlomala sebubhekiswe kumsekeli wakhe unkosazana Thokozani Khuphe. Okhankasela ukuba lilunga ledalele parlamente ebulawayo South, umnumzana Joshua Mzacangulube ulandisa imbali yobudlwangudlwangu ku-MDCT.
Ube ngasomkhokheli oqotho ngoba yena vele ngokwakhe kazange alandele isisekelo sombuso webandla labo. Njalo uTswangirai umuntu ade ngentando kayiphikiswa ngakhaya isikhathi kuphuma oWelshman kuphuma laboGibson bebanga into aqedakaliyo ubengafuni ukuphikiswa. Khona okwenzakalayo kokuyenzela ukuthi yena kade yikho khona sokuphuma sobala ukuthi akade kwenza khona owaya ama-radical abantu bechabantu yinto esiphuma ngobukhokheli bakuthi bekungasobukhokheli athi kulobuqotho phakathi.
Umkhokheli weMthwakazi Republic Party umnumzana Mqondisi Moyo uthi uma ekhangela imbali ye-MDCT uMui uTswangirai ubengahlukananga lo wayengumongameli welizwe umnumzana Robert Mugabe.
Kuyadanisa ukuzwa abantu beZimbabwe beqamba amanga ikakhulu labo abakubandla likaMogentswangirai elalikhokhelwa nguMogentswangirai besithi yena uTswangirai ube ngumuntu othanda ukuthula lokubambanisa abantu. Kusukisela kwasekuqaleni uMogentswangirai kazange abe ngumuntu obambanisa abantu. Simbone sehlukanisa abantu kusukisela ngo-2005 kulandela izehlakalo zonke ezigoqele ukufika lapho kwathiwa khona uWelshman Ncube ngo-2005 eHarare kuzotshawa uMakhuphe kobulawayo. Kuzofika lakathesi langemva kokuthi eselanda ukufa lapho esabona efaka abo-vice president ababili abagoqela uMzori loChamisa.
Evumelana labanye unkosazana Abigail Mupambi olwela amalungelo oluntu uthi abe-MDCT kumele bazibuthe ngoba ubudlova ababenzayo bulakho ukuphazamisa ukhetho esibhekane lalo.
The late MDCT leader uBaba Mogentswangirai contributed kakhulu kusituation yonale esibonayo ku-MDCT by adding ama-vice president amabili. But osokuqakatheke kakhulu khathesi kunje yikuthi imuli ye-MDCT babheke phambili. Babona ukuthi i-MDCT is a major player in the alliance. Bona ngwabo bayalida nge-example yokubambana. Umama uThokozani Khuphe lobaba uChamisa khathesi as things stand, yibo okumele bathathe i-equal responsibility of uniting the party.
Isikhulumeli sezaphu umnumzana iPhithule Maphosa uthi okwenzakala ku-MDCT yimpumela yobukhokheli bukaMui obulakho ukuphazamisa hashi umanyano we-MDC Alliance kuphela kodwa izwe lonke jikelele.
Okwenzakala ebandleni leli kusobala ukuvana
ubaba uChangirai wesulekile ukutshengisa ubukhokheli bakhe isikhathi sonke engumongameli webandla leli kuze kwefike esikhathini esithiya wehlulekile ukubuthanisa abantu abamlandelayo ebafake ndawonye njalo lokhu kuzaphazamisa amalungiselelo okhetho hayi kuwalayensi kuphela kodwa ilizwe lonke leli ngoba ubudlwangudlwangu lobasebebutshengisa buzaaffecta abantu bonke eZimbabwe ejikelele njengoba sesiqalisile ukubona abantu belimazana lani lani.
Isakhamuzi sakoBulawayo umnumzana Thamani Ncube uthi uhlupho olukhona yikuthi eAfrika sakhela amabandla emuntwini nanko ibandla leMDCT kungathi langcwatshwa lo wayengumkhokheli walo.
Uhlupho esilalo kwezombusazwe weAfrika kumbe oweZimbabwe yonke jikelele esesilubona seluvela kathesi kwiMDC yikuthi khona sakha amabandla phezu kwabantu abantu labo nxa bengasefa amabandla lawo ebeseswele ukuthi khona aqhubeka njani.
Ubudlwangudlwangu obuku-MDCT sebuchiye umhlaba ubambe owangaphansi lamanye amalunga aleli bandla ayanyekile okwamagama ngoba iningi belikhanyelele ukuba lizavusa ilizwe abantu baphume ebuzimeni bombuso weZANU-PF. Umlawuli wedale lephalamende leZimbabwe uHonorable Jacob Mudenda lamhlanje emhlanganweni labesifazana abasuka kunhlanganiso ezehlukeneyo lamanye amalunga edale lephalamende uthe ngabe kuyenzeka bekuza kuba kuhle ukuthi umuye uThangirai avuke abone okwenzakalayo kodwa isisekelo sombuso yiso esingamela ngoba ngeke asavuka. Ngimele iStudio 7 koBulawayo ngingu Anastasia Ndlovu.
Siyabonga Mandlovu. Leso bekuyisigaba sesibili senhlelo ezinhlanu lapho esikhangela ingxabangxoza esiyehlele ibandla eliphikisayo leMDCT ngemva kokubhubha kamuyi umnumzana Morgan Tsvangirai okhokhele leli bandla kweminyaka phose elithumi lathoba minwembili. Lingakhuthwa isigaba sesithathu salolu hlelo kusasa lapho esikhangela ukuthi kuyini okungafundwa inkokheli ye-MDCT ngobukhokheli obulohlonzi bukamuyi uDokotela Joshua Mqhabuko Nkomo owamanyanisa uZulu wonke weZimbabwe ngesikhathi sakhe.
Yebo, 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 mzwakazi omuhle. Mina ngumayikho ke umsakazi weStudio 7 ngithe ngithathe leli thuba ukulinxusa lonke ukuthi lingene kuhlelo lobasakhulayo olwezi connection ngo-8 ntambama lamhlanje kuhlelo sixoxa ngokuthuthuka kwabatsha sibona ukukhethwa kukamnumzana Nelson Chamisa ukuthi akhokhele ibandla leMDCT njalo abe nguye ozamela umanyano weMDC Alliance ukhetho lwalonyaka encintisa nalo mongameli Emmerson Mnangagwa. Lokhu sekulethe idlabuzane abasakhulayo beZimbabwe ukuze bafise ukuba sezikhundleni phezulu kunhlangothi zonke zempilo ngaba kwezombusazwe kwezamabhizimusi lezinye. Uyakujabulela na ukubona osakhulayo esiba lesikhundla esiqakathekile kanjalo? Kuyakunika idlabuzane na lokuba lesifiso sokuthuthuka lawe? Nanti thuba, ngena kuhlelo usitshele. Thumeza inombolo zakho zocingo kuWhatsApp kunombolo ezithi 0012 465 0318. Ungasixhuma njalo ekhasini lethu ele-VOA Ndebele enkundleni yokuzilibazisa lokukhulumisana eyebolenjini kuFacebook.
Ake sizwe udaba oluveza umbono kahulumende weleMelika.
Amalwetsi atsha awe-ISIS kwele Syria lakwele Iraq asehlulwe ngamabutho akwele Iraq Syrian Democratic Forces lomanyano we-Global Coalition to Defeat ISIS. Izigodlo zamalwetsi atsha la sezibhidlikile kuthi ke njalo lohlelo lwabo lokuthatha ngodlame umhlabathi wamazwe atshiyeneyo soluvinjwe ngamabutho. Kodwa ke lokhu akutsho ukuthi amalecacha la asephelelwe ngumphako. Lokhu ezimisele ukukhahlameza abantu emhlabeni wonke jikelele. Obona ngezokulwisana lamalecacha u-ambassador Nathan Sales wakwelemelika usanda kutshela umhlangano ohlolisisa ukulwisana lamalecacha awe-ISIS ukuthi amalecacha la asedinga ezinye indlela zokulwa njengoba ebhuqwe ngamabutho kwezokulwisana ngezikhali ezijeneyo. uthi ukulisana le ISIS akupheli ngoba sokungena kwelinye ihlandla njengoba amalocacha la asebuyela emazweni ajiyeneyo efuthelene njalo edlelana nezizalwane zamanye amazwe lapho ahlasela khona engekho enkundleni zokulisana ngemibhobho. Uthi kulabantu abaningi abafisa ukulwa labo hulumende babo besemakhaya abo bengazange baye kwele Iraq, Syria lamanye amazwe aziwa ngokuthi athandwa ngamalocacha. Uthi lokhu kutsho ukuthi sokumele balwisane lamalocacha emphakathini, kuvezelwane imibiko ngasese, kukhulunyiswane ebulenjini be-internet njalo kwenziwa okunye okuningi okokulwisana lamalocacha la. Wonke lokhu kungenziwa kusetshenziswa iziqondiso zomthetho owethulwa yinhlanganiso yamazwe wonke omhlaba jikelele obizwa ngokuthi United Nations Security Council Resolution 2396. Kunenge okwenziwa ngaphansi kweziqondiso lezi okugoqela ukuba logwalo olujulileyo olulamagama amalocacha, ukuvalela entilongweni amalocacha lokuvimba imali okumele isetshenziswe ngamalocacha.
Lolo ke bekuludaba luveza umbono kahulumende wele Melika. Ukuvinjwa kokuthengwa kwenyama ephekiweyo efana lamasochisi lepoloni okuvela eSouth Africa kungaphazamisa na umnotho welizwe leZimbabwe. ELeSouth Africa kunye leZimbabwe aphansi kwezivumelwano zokuthengiselana kumanyano weSADC awe SADC Free Trade Area. Ukumiswa kokuthenga inyama lokhu sekuthiye osomabhizimusi abaningi abathengisa inyama leyi sebethenga elizweni leZimbabwe lapho ebikwa ilentengo ephezulu kakhulu kulaleyo eSouth Africa. Umkhokheli wenhlanganiso yezizalwane zeZimbabwe eziphila ngokuthenga emazweni zithengisa elizweni e-International Cross Borders Association, umnumzana Dennis Juru, uthi ayisatholakali linyama ezitolo zeSouth Africa kulandela isinqumo sikahulumende.
Sijelile amalunga ethu thina ukuthi bengathengi izinto lezi ezifana nabo sausages, ama rations, lokunye okulistile ezingavunyile ezicabangelwayo ukuthi zingayenza ukuthi umkhuhlane lowo ubambe abantu. So iqiniso umkhuhlane lowo ukhona plus abantu bayafa abantu bachiya plus isupply yakhona vele ayisekho vele asizindasatholakala kumashop.
ELeZimbabwe libe ngelinye lamazwe angomakhelwane beSouth Africa agoqela iMalawi leMozambique asemise ukuthengwa kwenyama yakwele South Africa kulandela ukuqhamuka komkhuhlane we-Listeria. Ingcwethi ecubungula izenotho umnumzana Rejoice Ngwenya uthi mpela umnotho weZimbabwe uzaphazamiseka kancane kulandela ukumiswa kokuthengwa kwenyama.
Ya umnotho vele nxa uqondale lempahla ezithengiswa ngaphandle ezithengiswa ngaphandle kwelizwe lezimpahla ezingena ngaphandle kwelizwe vele kuyaphambanisa ngoba abantu ama-business persons bana baye bevele beqondane lokwenza imali lama-commodities akhona. So ngibona ngathi ye kuqakathekile ukuthi ma kungaba lo mkhuhlane kubhanwe kodwa ye kuyaphambanisa.
Umkhuhlane we-Listeria lo waqala nyakenye kwesinye isikolo seSoweto kodwa kwathatha inyanga ezimbalwa ukuthi kwazakale imbangela yawo lokuthi uqhamuke ngapi. Isikhathi kasavumi ukuba siqhubeke sonke kodwa singakehlukani ke sikhangele inhloko zendaba ebezilazo. Kumotshwe inkokheli yebandla le-MDCT koBulawayo elithumi lasithupha ebalisa umsekeli kameya umnumzana Gift Banda phezu kodaba lodlakela oluqhamuke ngempelasonto edluleyo. Silugqiba ke lapha uhlelo lwethu lwalamhlanje olivalelisayo nguChris Gande ngesithi lalelani ke iStudio 7 Live Talk.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa kuStudio 7
kusukela ngo-half past 7 kusiya ku-8 o'clock ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 p.m. kusvika na 7:30 p.m.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.